Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 30 kuNcwabakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Umeli we Glenview North edalela parlamenti olulunga le Triple C, uHappy Moore Chitsiba, uvulelwe icala lokudlengula untombazana oleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16 years. Kunanzwa usuku lokukhumbula abantu abanyamalaliswayo emhlabeni jikelele, inhlanganiso ezizimele zisithi kumele kubunjwe ikhomishini ezaphenya ukuthunjwa kukaItai Dzamara, yena oseleminyaka phose elithumi kungaziwa ukuthi watshonaphi. Abafuyi eBeitbridge bakhala ngokwehla kwentengo yenkomo ngoba sesicake kakhulu ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Umeli wesigaba seGlenview North edalela eParliament njalo elilunga leTriple C, umnumzana Happy Mochitsiba, namuhla uvulele icala lokudlwengula untombazana leminyaka ekuzalwa elithumi lasithupha 16. Inkundla yezimlive ibika ukuba icala leli lizaphathwa ngamapholisa enkambeni yeHarare Central, ithi njalo uChitsiba kakabotshwa. Igqwetha lemuli kantombazana lo, umnumzana Takunda Jacob, ufakazele iStudio 7 ukuthi ngempela lokhu yikho esokwenzakele. Kulicala eZimbabwe kuya emacansini lowesifazana oleminyaka ephansi kwelithumi lasitshiyangalombili 18 years. Sehlulekile ukukhuluma loChitsiba, kukanti isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengekho ehofisini. Kunanzwe usuku lokukhumbula abantu abanyamalaliswayo emhlabeni jikelele namuhla olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisithi uhulumende weZimbabwe usalomlando wokwazisa uZulu ukuthi owayekhankasela umbuso wentando kaZulu uItai Dzamara wathunjwa ngobani lokuthi usaphila na. Inhlanganiso lezi sigoqela eCrisis in Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Ganyele Amnesty International, yona ethi kumele kubunjwe ikhomishini ezimeleyo ekhokhelwa ngumahluli wenkantolo ezaphenya loludaba. UDzamara wathunjwa eHarare libalele ngabantu abanakenelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ngesikhathi kusabusa umoyi umnumzana Robert Mugabe ngo-2015 wanyamalala kokuphela. Abanye ababekhankasela umbuso okhululekile abanyamalalayo bagoqela umnumzana Paul Chisuze lo Patrick Nyabanyama. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi umnumzana Pardon Atafumaneyi ngokuqatheka kosuku lwanamuhla.
I-International Day of Victims of Enforced Disappearance as stipulated by United Nations iqakathekile. Iyasincedisa ukuthi sibe siloko sikhumbuzana ngabantu abadisappearayo singasakwazi ukuthi bacatsha bayangaphi. Sibe siloko siqoqoda, sibe siloko sikhumbuzana ukuthi hayi asike si-bring closure ebantwini laba sibe kwazi. Singafuni nje ukuthi umuntu uyaphonga unyamalala nje njengembuzi ethiwa ihambile ayisabonakali kuhamba kwathini. Ukhona kuyabe kumdlile. So kuyasincedisa. Sometimes siyabe sithi umuntu wabulawa kumbe kanjani kumbe hayi enxa umuntu wahamba waya kwelinye ilizwe kumbe hayi nxa wabulawa ungapi bamfaka ngapi, ukwenzela ukuthi iclosure yama families abo abo Dzamara abo Chizuze labo Nyama labo bezuze iclosure. Iqakathekile esintwini sethu ukuthi umuntu nxa etshonile imuli yakhe laye imkhale bebekwazi ukuthi hayi sewasichiya isizathu sakhona yilesi nalesi. Kuqakathekile khona lokho International Day of Victims of Enforced Disappearance ayiqhakathekile. It brings into light and also it helps us as a nation or as the world ukuthi sibe siloko sikhumbuza nabantu abadisappear, but also to try and bring investigations.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kubunjwe ikhomishini ezimeleyo ekhokhelwa ngumahluli ezaphenya udaba lukaZamara ukuze kwazakale ukuthi kuyini okwenzakala kuye njalo watsho naphi. Ubona uhulumende ekuvuma yini lokho?
Ngibona ngani into engaba enhle nxa uhulumende angavuma. Lakho kuzayenza ukuthi bezigeze labo izandla ukuthi hayi thina undoda lo asikwazi ukuthi kwahamba njani njengoba bekhuluma, but kuyancedisa nje to bring closure kuma victims families bona bakaZamara, ukwenzela ukuthi khona uyazi nxa umuntu edisaphile kumfuze kube le closure abantu bebekwazi ukuthi hayi kwahamba njani wathini. Khonoko nje kuyasincedisa njengelizwe, and I'm sure uhulumende anga-approacha with that idea. Angiboni ukuthi uzayala mina nxa kuyukuthi bona labo bathi kabakwazi ukuthi wahamba njani. Ama-witnesses abo nayo kumbe whatever that is there. The purpose of that commission is to try and come up with exactly ukuthi wahamba njani. So angiboni ukuthi uhulumende uzayala mina nxa bangamtshela kuhle bemcele kuhle kuzabringa closure on icase kaZamara.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha elilwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ekwelebhilithani uhulumende yena uthi kakwazi ukuthi uZamara watshonaphi. Usibalo khulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushavano uthi sokulokuhlaliseka komnotho kulandela ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold iZig. Kumbiko we-midterm monetary policy awethule namuhla, uMshavano uthe uZulu wamukele kuhle imali njalo uthe baza kwengeza imali emkambo wayo. Imali le isethulwa idola imelika elilodwa lalilingana lamazig alichumi lantathu 13 njalo ayikakugudeki emabhanga, kodwa emkambo wensitha idola elilodwa lemelika selithengwa ngamazig angamachumi amabili lambili 22 kusiya kumachumi amabili lasikhombisa 27. Umnumzana Mshavano wazise njalo ukuthi sebekhuphe inhlawulo yokuthumela imali engaphansi kwamadola emelika alichumi i-$10 ngenhloso yokukhuthaza uZulu ukuthi asebenzise amabhanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lulandela ezenotho njalo elela amalungelo esisebenze kwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyananzela ukuthi kuloyo kubuye imali lentsha iZiki. Singathi thina imali ukuwa kwayo amandla kuye kwathi kwangathi kuyama. Sananzela futhi ukuthi le ntengo lapha nxa uthe intengo yama-price ezitolo lawo. Siwananzela ukuthi hayi labe lanxa nje ungathi kwesinye isikhathi ikakhulu okwalezi suku ezidakathelwe ngathi kuqansile. Kodwa ukuqansa kwakhona okunye okuningi kuyikugaba abantu bezitolo ukuthi umuntu uyafaka i-price yakhe nge-US dollar. Nxa wena usuthenga ngeswipe usuthenga ngeZig, abakwenzayo ukuthi ababa bengasalandeli i-rate leyana efakwe RBZ ilusho besibalani. So kusenza intengo ziqase ziye phezulu.
Ibhanga le-RBZ sibone likhuluma njalo ngokuthi liza kwengeza inani leZig elitholakala elizweni njengoba abantu bemukele ukuhlela imali. Likubona njani?
So kungaba le ngozi ngoba singakhangela imbali sibuyele emuva. Uhlupho esasiba lalo kubo bondi labo RTS ukuthi sasinaze ukuthi iRBZ yayisuke iprint imali beningi. Ngibona ungathi nxa iRBZ ingabuya ngaleyo ndlela, mina ngibona ngathi kule ngozi eyokuthi imali ingagcwala kakhulu ibe ningi nezige naleyo ebantwini bonke uflata. Eqinisweni sahlala le inflation igcine futhi siluza amandla. So ke engxenye bona beRBZ badingelwa bakucabangise kakhulu ukuthi into le bayibambe kuhle bengagcwalisa leyo mali. Iqiniso yikuthi imali ngabaningi sixothana le mpahla engxenye ezilutshwana ezithile, i-inflation iyaqansa.
Ukumiswa ukubhadala kwama-bank charges kuma-transactions wonke aphansi kwe-$10 kungaphathisa ukuncedisa uzulu na?
Yes, sibona ngathi kuzasincedisa kakhulu ngoba eqinisweni into esibulalayo kathi esemabhenki lapha yindaba enale yamabhenki charges. Ukuthi ungavele uthathe imali usudlele, uthathe imali usudlele. Uthola ukuthi ekugcineni kwesuku umuntu imali ayiholayo phose, iphose half yemali iqinile ithengwa amabhenki charges. Ngibona ngathi leyo yimove enhle. Kodwa-ke kusiya ngezifiso zabantu bekungathi engxenye ngayo bayithe qhwi yedlula i-$10. Imove yakhona iqondile but ngibona ngathi $10 iyabe iloku incane eyokuthi izenze ukuthi engxenye layo still abantu bangathi baloyo balokukhona nokuthile. Kodwa imove yabukeka sibili into enhle nxa kunazela ukuthi ama-bank charges abebulala abantu. Kodwa-ke siya i-RBZ ayikunazela ukuthi engxenye next time ithi qhwi futhi iye phezulu ukwenzela ukuthi imali zabantu ezingena ema-bank zingafi. Phela singakhohlwa imali nxa ivele uyihola kumbe uyifaka ebhenki. Iyabivele isile tax, abantu bayatheksa nxa behola izimali. Manje ufike emabhenki futhi lawo bekuhlahleli ugcine ngayo ukuthi esebenzela nje ama-tax kulokuthi laye aphathise imali yakhe.
Ukuhlaliseka kwemali okukhulunywa yi-RBZ kulakho na ukukhuthaza abanye ukuthi baqalise ukufaka izimali emabhanki?
Kuzabanzima lokho ukuthi abantu bafike kuleso sigaba ngoba sesikhulumile okokuqala ukuthi silohlupho lwama-bank charges. Okwesibili futhi esingakunanzela ukuthi imali nxa izingenile laphana. Abantu bakade sabasathandi kakhulu ukuba behamba besiya emabhenki besiyalayina besiyakwenzani.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters sibika ukuthi eleRussia lihlasele enye ifektali yakwele Ukraine ebusuku edolobheni leSumy kwafa umuntu oyedwa njalo kwalimala abayisitshiyangalombili. I-AFP yona ithi ele-Israel selivumile ukumisa okwesikhatshana impi yalo leqembu leHamas ukuze abazempilakahle bathole ithuba lokuhlaba abantwana ijekiseni yepolio esigabeni seGaza. Izifuyo sezithengiswa ngemali ephansi kakhulu emaphandleni eBeitbridge ngoba sezicakile futhi ezinye sezisifa ngenxa yendlala. Abafuyi abaningi bathi izibaya zilakho ukuvalwa lonyaka ngoba beswela imali yokuthengela izifuyo zabo ukudla. Kubika uNgqwele Dube oweStudio 7.
Ezinye izakhamizi zikaWard 6 eCharalalani zithi lanxa zikunanzelela ukuthi ziyaqilwa yilabo abathenga izifuyo ikakhulu inkomo, ziphoqwa isimo sendlala ukuthi zithengise ukuze zithole okuya ethunjini futhi zithengele ezinye izifuyo zazo ukudla. Inkomo eyodwa ivame ukubiza inkulungwane zamarandi ezingaphansi kancane kwezilitshumi kusiya phezulu eBeitbridge, kodwa kulezi nsuku abafuyi bathengisa ngengcosana nje, kutsho isakhamuzi umnumzana Alpha Mbetsi.
Ama-prize akhona emarketing akakho mnandi. Last year average le inkomo an average cow or ihef or isteer around 4,000 to 8,000. But kathesi sesiqala kuma-2.5.
Ukuze kwenqatshelwe uhlupho lokuthengiswa kwezifuyo ngemali ephansi kakhulu, uhulumende usanda kusungula imikambo lapho athi kuzathengiselwa khona inkomo ezigabeni. Ukhuthaza abantu ukuba bathengise izifuyo ezindala kuphela lalezo ezingaphilanga kuhle ukuze bathole imali yokuthengela ezinye izifuyo zabo ukudla. Umnumzana Mbetsi uthi izifuyo sezicuba endaweni eziningi.
Lapha eMatabeleland South usually siphila ngembuzi nenkomo lezi, but this time ane kunzima ziyafa sezi.
Abalimi bathi ngesikhathi sendlala yanyakenye bekungcono kakhulu kubo ngoba uhulumende ubebasiza ngokudla kwezifuyo kulentingo ephansi, kodwa lonyaka abakakuboni. Lokho kutsho ukuthi abantu kumele bathenge ukudla okudulayo ezitolo lapho ibhele lotshani elilodwa elithengiswa ngamadola aseMelika asukela kwamabili alengxenye $2.50 kusiya kwamahlanu $5. Isaka lokudla okugayiweyo elilesi sindo samakilogram angamachumi amahlanu 50 kg lona libiza amachumi phose amabili edola leMelika $18 kusiya phezulu. esinye njalo isakhamuzi sika ward 6 umzana Ishmael Siziba uthi nxa kungaselakala ongabaphathisa ngokudla kwezifuyo izibaya eziningi zizavalwa lonyaka.
Besicela loncedo ukuthi abantu bangasizama ngokudla kwenkomo noma kungaba le donor engasinikeza maybe 150 kg per head.
Amazwi kamnumzana Siziba agcizelelwe ngumnumzana Raymondo yena othi isimo sibi kakhulu ngoba amadlelo abo esihlaliswe abantu abakha imizi yabo. Isomiso sisichaye kakhulu njengabalimi abafuyile. Siyabona malanga wonke amadlelo ayachabalala. Besicela nje inkokheli zihlalise abantu ngendlela ezihleliweyo ukuze amadlelo angaqedwa izifuyo. Ukufuya kuqakathekile njalo kuletha imali ebantwini. Kuyafuneka ukuthi amadlelo angehli. Loba nje bekhona abanye benelisa ukuthengela izifuyo zabo ukudla, abanye bathi esikhwameni akuvumi. Umnumzana Elson Moyo ngomunye wabo.
Sisela lani kathesi. Asila ndawo yokuthi sizathenga ngaphi ukudla kwenkomo njengoba amadle akhona vele adu.
Umqondisi ogatsha lubona ngezokulima lenhlelo zokufuya eMathebeleland South unkosikazi Shupika Isibanda utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhulumende olamabhele otshani azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 azanikwa abafuyi abasebunzimeni ezansi eMandebeleni.
Currently we have got deaths that are occurring across the province and the most affected
ziyava izifuyo esabelweni leMathebeleland South ikakhulu eGwanda, insiza lasenzingwane. Kodwa sesithole imibiko endawo zonke ukuthi ziyafa. Uhulumende usengenele ngokuletha i-presidential feed ezanikwa lapho inkomo ezicuba khona kakhulu. Njalo izina esibheke imigodi yamanzi ezanikwa ezifuyo lezi.
Uhulumende uthi sekufe inkomo ezifika inkulungwane ezisiyagalolunye 9,000 lonyaka ngenxa yendlala, ikanti ezingaphezu kwesigidi 1.4 million zisengozini yokucuba. Imele iStudio 7 eBrightbridge, yimi uNgcwele Dube.
Kweziphathelane leMelika, umsekeli kamongameli waleli lizwe njalo ozancintshisa kukhetho lukamongameli emele ibandla leDemocratic Party unkosikazi Kamala Harris uthi uzaqinisa umthetho wokwenqabela ukungena kwabantu kuleli lizwe bengela maphepha njalo uzaqhubeka ephathisa ele-Israel ngezikhali. UHarris wethule amazwi la ekhuluma lomsakazo we-CNN izolo. Kwelinye icele umnumzana Donald Trump ozamela ama-Republicans uqhubeke ngomkhankaso wakhe eMichigan esola ubukhokheli bukamongameli Joe Biden lomsekeli wakhe uHarris esithi behluleka ukulungisa udaba lwemingcele kanye lomnotho. Uhlaziyalo ludaba sixoxa lolandela ezombusazwe eMelika eyisizalwane seZimbabwe umnumzana Tim Moringai.
Ukukhuluma kukamama Harris ngathiwa kusegcekeni nje ukuthi yena njoba wayengu-prosecutor in California for all those years and a prosecutor general for a state elabantu abayi 40 million abaningi bangkhona abavele eMexico, ngathiwa uyazizwisisa indaba lezo ezokucapha kwabantu abazayo. So mina engubonayo akukhulumayo lokho ngathiwa uza kubasisa ngoba sisakhumbula 3-4 months ago iDemocratic Party le Republican Party babuya naleyo ndaba baba le bill elalifanele lipaswe ukuthi lilungise izinto zonke zeborder le immigration, but sabona umnumzana Trump etshela abamsekelayo ku-Republican Party ukuthi bangavoteli yona leyo bill.
Kudaba le-Israel umbiko wankosikazi Harris liwubone njani?
Indaba ye-Israel ingathiwa iphuma eBhayibhelini ukuthi abazancedisa i-Israel bazaba lenhlala kahle in a lot of places. So siyakwazi ukuthi ama-Western countries since 1948 khonapha babumba khona ilizwe le-Israel bethathele ama-Palestinian bathembisa bona njengelizwe le-America ukuthi bazabancedisa lezikhali noma anything abakufunayo ukuthi ilizwe labo lingathathwa ngabantu abe-Palestine, ama-Iranian labanye.
Abanye abasola unkosikazi Harris bathi ngumuntu ongelelisa ukuthi akhulume kuhle nxa engela speech ayibhalelweyo, libone njani indlela ebezi iphethe ngayo.
Umama Harris has been a prosecutor for over 20, 30 years, something like that. Ukuthi kakwanisa ukukhuluma with the prepared speech hayi ngamanga lawo. Ngoba siyakwazi ukuthi amagqwetha vele, they are very studied people. Bayazi into abayikhulumayo and they can answer questions without any prepared notes.
Umnumzana Trump la eqhubekela phambili ngomkhankaso wakhe ukuyikho lapho asola khona umnumzana Biden kanye lo msekeli wakhe unkosikazi Harris ngodaba lwezenotho kanye lolwemingcele. Silibona njani umkhankaso kaTrump?
Umkhankaso kaTrump ngangithiwa was effective ubaba uBiden esakhona. Unkosikazi Harris esengenile ungangithiwa sokutshintshile. Ngoba abantu, yes, we say we want policies, sifuna izinto ezisebenzayo and all this other stuff, but I think njengabantu as human race sikhangela ukuthi lo umuntu usekhulile nawo mbene usesemncinci ukuthi akwanise ukuhambisa indaba ezihluphayo ezomnotho.
Umnumzana Tim Muringayo ilandeleza umbusazwe eMelika, njalo uyisizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Mthokazomuhle Studio 7. Ake sizwe lapha upresident wethu mnangakho. Uhlale hambile phesheya, uhlale hambile emazweni eWester imali zelizwe. Ngapha akikho into azanayo elizweni. Yena uyakhipha imali elizwe. Abantu ngapha babulawa indlala. Kahle kahle upresident onjani lo? Since engenile nje sicalweni upresident uhlale hambile, akunanto aseke wazanayo eyiphethe. Isibhedlela zethu azilalutho, abantu bayafa. Abantu bethu bayafa, abazali bethu bayafa, akunamithi yawumele bagade. Imali lezi bazithatha ngaphi imali zogada uma befika emadolobheni bachajwa izimali futhi? So uhulumende akeke acabangela abantu, bangasicabangeli bona. Sicela kube uhulumende wabantu, hhayi lo ozibekayo. Thina sifuna uhulumende okhethwa ngabantu. So that's why ilizwe leZimbabwe liso, ngoba uhulumende okhona akusiyo uhulumende owakhethwa ngabantu, uhulumende owazibekayo yena. So sicela Studio 7 sedlulise lo mbiko ukuthi nabo babe nendlebe bazozwa, noma kodwa bengaqinisa amakhanda kodwa bazozwa. Abadala bethu bayatshona ngendaba zokuthi izibhedlela zethu azinalutho. Mathebelelendi iwesa asikwazi ukuthi thina kahle kahle sifune owethu uzibuse noma kanjani, ngoba ayinakwa nokunakwa. Mathebelelendi,
sanibona Studio 7, sanibona nabantu bonke nilalelayo. Hayi thina siyaziphilela. Ye, hayi kubuhlungu nje kimi yile nto siyabhokayo, i-tribalism. I-tribalism into embi kakhulu evele eza kwenza ukuthi la uzufe ungazwa ngawona iqiniso ukuthi lingaphi. Ma singasonke singafana lalo ubaba kwakuthiwa nguJoshua Nkomo, will be one of the best people in the world.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kamaskandi ozibiza ngegqwetha lomaskandi. Lumculi udabuka eCholocho kodwa uhlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Iloya. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo oweStudio 7.
emsakazweni weStudio 7. Obingelelayo nguBrian ngwakonkomo ozalwa eCholocho endaweni yakwaMagabelana, oyaziwa ngegqwetha lomaskandi. Emculweni ngifike ngo-2002 senginamadlalati amathathu ne-EP.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala enkundleni zokuxhumana kuFacebook igqwetha lomaskandi Mayeza, kuTikTok igqwetha lomaskandi Mayeza, kuInstagram igqwetha lomaskandi Mayeza, kuWhatsApp ngiyatholakala, iphone number zami zithi 078 10 73 232.
Abalandeli ubatshiyela wapha mashi?
Kubalandeli bengicela isupport kakhulu ngoba umsebenzi wami ngikhiphe lonyaka 2024 muhle kakhulu. Ingoma zami ziyatholakala enkundleni zokuxhumana kuma online stores zikhona, uvela ucheke uti gqwetha lomaskandi uzozithola. Ngiyacela ukuthi beyo viewer ko YouTube bezilale na ku Spotify. Ngiyabonga.
Bonge uNtungameli Nkomo obesipha uhlelo Woza Friday luyeza njalo nihlelo ngeviki ezayo. Lelandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla sixoxa ngosuku lokukhumbula abantu abanyamalalisayo emhlabeni jikelele abafana lo-Itai Dzamara. Siziphethe nezindaba ebezikhokhela umeli weGlenview North usemangalelwe ngodaba lokudlwengula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.